izisebenzi lenzi zivukela evinkilini malanga wonke ukuzomakisa ebhukwini ukuba lokhe zibuya emsebenzini kusukela ngenyanga kaLwezi ngemva kokuqeda inyanga ezimbili zikukhefu ababeliphiwe ngumqhatshi. Umgcini sihlalo wekomiti yezisebenzi umnumzana Thapiwa Phiri uchaze ukuba sebelenyanga phose ezedlula ezimbili bengaholi ngakho bacela uhulumende angenele.
Lapha sesile 2 months besitshele ukuthi sizavula lakathi asikavuli. So thina sesicela uhulumende asincedise la. Lapho kubhosi wethu bathi thina sicela lihambe ku 2 months lease sisenza ama-renovations. Sathi siphenduka mhla ka-21 November sathola lapha vele kungelalutho oluyenzakalayo. Sazama ubabuza akulalo impendulo esiyitholayo. Sile mpahla sasizijezi lapha ekampanini. Impahla lezi sayiweya sazikhangela sathola impahla leziyana zingekho kungelalutho. Thina sesicela uhulumende akhangele abantu bama-businessmen abona la ukuthi open for the businesses ekhona islogan esikahulumende. But kathesi thina sesibona ukuthi sokusesivalelwe indawo yonke sesiwoneni thina nxa bevala. Lapha silabantwana abafika 63 ama-workers akhona 63 bonke abasegrounded abaselalapho into abayenza.
Esinye njalo isisebenzi esililunga lekomiti yezisebenzi umnumzana Leonard Moyo uthi babhekane lenkinga eziningi ngoba bekhala ngemali zabo asebezisebenze isikhathi eside.
Inkinga esibhekane lazo kade sesizikhanyeleleyo abantwana bethu bancane bafuna ukufundiswa bona bakhanya sebesivalele phandle. Enye futhi into ade sikhala ngayo sikhala ngezimali zethu esizisebenzileyo kwesikhathi eside ukuthi nxa bengasakwanisi ukuvula babuye basinikeze izimali zethu lathi sibone okokwenze ukuthi singayenza njani empilweni zethu.
Umnumzana Isaac Mkandla oseneminyaka engama-40 esebenza ko-Head and Sly uthi umqhashi usendlala umacathelana labo ngakho kabaphe imali zabo hathi ukubachithela isikhathi.
Kodwa babuya kuthi basicele ukuthi bangano kuncesihambe kuliyo for 2 weeks sisavumela verbally sisavumelana that was October November sisathathalekuzo that was 5 months 2 weeks out sekuya mhla ka-21 asithola ngale mali zethu. Kwathi ngonto kuze mhla ka-21 November ukuthi sizabuya elekhuza emsebenzini sisebenze kubuya emagoneti ku-ofrese impahla zilenguzo ngemali ethu esayikhuphayo for 2 weeks manje namhlanje odingisayo there's no improvement akulani nanje sathi saphenduka lapha sathi sebedilizile konke umuntu badilize badiliza konke asisaprogress esilayo abasabuyi kulokubuya khona ade kungcono bathi imali zethu sihambe nokusethiwana ukuthi telling the truth somewhat is better than ukuthi ubalekele abantu nxabe bathengisa umduli wabo besibhadala imali zethu.
Umnumzana Felix Mkala oseneminyaka engama-22 esebenza kuleli vinkili wethese umqhathi wabo icala lobuqili ngoba wayethatha imali esetshenzwe kobulawayo aye layo eHarare.
Mina into ezinhlupha ekhampanini lapha ikuthi abantu esibasebenzelayo bakhanya ngani balobutsotsi ngokubana sesilesikhathi eside sisebenza labo besenza ubutsotsi babo abalabo. Into ekhona ngeyokuthi bona bakhuluma iqiniso besitshela njengesisebenzi ukuthi bona vele bafuna ukuyadevelopa iHarare not lapha kobulawayo. Ngendlela abakhuluma ngayo bona bathi amaNdebele la so sizama ukudinga ukuthi bona vele basiphatha ngandlela yiphi thina siyizisebenzi zabo. Bona babesithi nxa sibasebenzela babesikhangela njengabantu abangaso bantu. So lapha thina besicethi nxa bengabantu abakhulileyo besicabange lathi bebuye bezosinika izimali zethu. Ngathi vele bona ngokwabo ngendlela ababuya ngayo bezorana this time babuya basicela ukuthi sisebenze ama-2 weeks savumelana. Kodwa ngokuvumelana kwethu labo savumelana ukubana bona babengani ngamatsotsi befuna ukusibalekela. So thina sazodiscover late ukuthi abantu laba vele sebesibalekele ngokubana babeluthi imali besuka layo lapha kobulawayo besiya ngapha behamba layo eHarare bengafuna ukuyibhenka lapha kobulawayo.
Unkosikazi Redemptor Chuma esinye njalo isisebenzi uthi babhekane lobunzima obukhulu ngoba bahlezi bayesaba ukudinga imisebenzi kwenye indawo njalo akunancwadi echaza isimo sabo esuka kumqhatshi.
Hayi kunzima sibili sithwele nzima ngoba lokusipholisa abasipholisi lokhu basivalela bathi sithende mhla 21 October sesiphenduka lapha abazange besitshele abazange besicacela ukuthi kuhamba njani selokhu esigada kuphela sibuya sithone sihlezi khonapha silabantwana sishiya abantwana ezindlini bafuna ukubhadalela isikole omunye nangumbese umbuye laye lapha ngoba nisakwazi uku-afford ukubhadala usezendlini so kunzima vele ugada ubuye lapha emsebenzini kungakucaceli besicela ukuthi abakhulu bethu besicacele besitshele ukuthi kabasakwanisi ukuze lathi sibone iplan so far sihlezi kuphela kwapho sisaba lokudinga imisebenzi sithi maybe ngenxa yokuza njani kuzavulo so bengasicacela besitshele lathi sibone okokwenza since silabantwana
ingxenye yesakhiwo sevinkili isidiliziwe iphakathi kokwakhiwa umqondisi wevinkili lakohedden and sly umnumzana shingirirayi chibhanguza uthe ethintwa ecingweni watshela istudio 7 ukuba kazi lutho ngezisebenzi levinkili njalo kalabhizimusi elinjalo omunye wabaqondisi beHedden and Sly umnumzana Thendai Chibhanguza uthe ebuzwa ngesimo sezisebenzi lokusebenza kwaleli vinkili wacela ukuba athunyelwe imibuzo ebhaliweyo uzathi eseyiphendula engathola ithuba kuthi omunye njalo umqondisi wevinkili umnumzana Nyasha Chibhanguza uthe kazilutho ngokuvalwa kwevinkili Usenjalo ivinkili elithengisa impahla zokugqoka kobulawayo iPower Sales lalo selivale amavinkili amabili kwanamekwa igwaliba elikhuthaza abathengi ukuba baye kumavinkili amanye amabili alokhe esavuliwe edolobheni lakobulawayo Ivinkili lakoHedden and Sly ngelinye lamavinkili akhiwa kuqala edolobheni lakobulawayo ngomnyaka ka-1894. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.